Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Nakuyi criteria enjani kholokho ekhona lokho abakulethile yolunya.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Friends. Esetheswa icala lokwephula umthetho okusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kamba ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi enguhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa izicaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe.
As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semanye imali trust ekunyunyuta sikuru nekuda kwekuthambiswa nhovane simstart iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu and pavakati pinza mabasa ivayo vanga vachiendeswa.
Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe wokuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zinwa zwiri kunyunyuta vaverenge vevanhu vazhinji vachiti aiwa izvi zvakuti kandisa mapfumo pasi nekuti mangwana ndo pachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kunokwii kubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas idzo dzinova dziri nzvimbo dzekuvedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezinta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lwe-Zimstat ukubala abantu batshiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo sina lapha kuma-Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye seba-approach-e retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sisebenza kuhle antsho ukungena ku-census umsebenzi siqeda ukusebenza phela uzathola la uyinzuzo. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivator layo iba-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabafanisi ukuthi bawenze. Nxa ikhona lathi sifuna ukuyibona ukuthi itshoyo kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bawafanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bawafanisa lo umsebenzi. So thina sithi hayi asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona khonokho kumbasa. And
eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi. Nxa kuyi-circumstance sezikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikho nalokho abakulethileyo lona. So siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho.
Iphephandaba le-Newsday lithi ugatsha lwe-Zimstat lwagatsha intsha yebandla le-ZANU-PF ukwenza lomsebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele lezano PF. Ibhanga lesizwe le Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga le Metbank logatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yesimbisa brands oluthiwa Inbox lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yesimbisa brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somgambo wensitha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe. Usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe, okubanga ukuthi intengo yezinto ikhwele siya phezulu kuso sonke isikhathi, okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe. Kanti-ke kayisiloqiniso so lakhona lokho. Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi enguhulumeni aphenduka abe ngutsika mtanda, adinga abathakathi abangekhoyo, kanti ukuphela kwamandla emali kukwenye indawo, hayi kulabo bantu abaqanjiweyo, hayi kulamakampani aqanjiweyo.
Lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe, kukhanya kuludaba olungani alucacanga, ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle. Kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leli eleZimbabwe singawi ngalokho esikubona?
Ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho. Kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe, kuza kusho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula. Kanti-ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle, lokho kuthiwa i-balance of payment, okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla. Lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje. Okukhona kathesi yi-corruption, okukhona kathesi yikulahleka kwezomnotho. Kumele kulungiswe ipolitiki ibisilungiswe ezomnotho bese zilungisa idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo, hayi ukukhuluma nje ngomlomo. Politiki uqala ezomnotho zingaqina zilunge, sezilungisa njalo le dola leZimbabwe yonke into sihamba ngendlela efaneleyo.
Umbuzo wami wokugcina, amankampani wona lawo amabili avaliweyo, kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza umsebenzi?
Bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine, ezomnotho ziqine, lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga lamankampani angasobangani babo, ngokuba wabo ayiwadiliza umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni, ziyimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki. Ngezabo bona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu ezamakhampani abo, siyakwazi sonke lokho. Ngakho ke laba abakhethayo bebabopha kumbe bebavalela amakampani yilaba abangasozihlobo zabangasobangani babo, kodwa konke lokho akusoze kulungisa umkhono womwelisho
umnumzana efilela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana umphemetse esikhale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa ezitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi akulabo ukuza abathengisa ukudla ezitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isigqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labokuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabokuza kodwa yindlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzini. Amazwi kaSithale abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekane nesimo esinzima kweSouth Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabokuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHaborone uthi noma nje bezwisa ukuthi imithetho imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana including ukuthengisa okuthiyeneyo ezistrithini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwele abeZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomnumzana Zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa iyinto ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la ikakhulu nalana mazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo utha kumangalisa ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazike ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors eBotswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lancanje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakali ngendlela okusekuza qhubeka ngayo manje kulandela lokho okwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwanzalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya isitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutha kanye lokuthengisa impahla encane esitaladeni. Ngingumqondisi Dube oyini aba ze Studio 7 ngiseHaborone kweleBotswana.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umst umsakazo we-ZBC uthi obe ngumholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguda ogubhe ngesonto ubekiwe izolo emathuneni esonto yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Kubikwa bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kuyinqa zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi se-Fort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emethesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi bakastudio 7. Ninjani, niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zikastudio 7. Ya mudube lona ubuya endaweni zenkaya. Ya hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. Zimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Ya kayizange yalunga. Kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula, kodwa-ke kuzange kube lokujabula. Ya ngoba izenzo zalaba bantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasezi ngaleyana indlela yokuthi kwakubanjisweni. Abantu abantu bemashonaland bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwela ilizwe lelo, kanti kufana nokuthi babengekho, bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under zipro forces. So kwinto ebuhlungu kakhulu kuzisa usizi ukuzwa abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu, bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono, kwathi masofika isikhathi sokungathi bajika nabo bajika abantu bezanu babahlamukela. Okunye nje enginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleland khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare, amafemu ajika kwafakwa amasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo isidleke sakho? Akusiyonto ekahle leyo. Hhayi, ngiyabonga ukuthi ngibe kulo umsakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani? Hayi, sizitimele nje silokhu sibheka umuma waseZimbabwe laphana. Hayi, laphana kuhlangahlangene, laphana nje kuhlangahlangene ngempela. Labo sithi siyabathemba, kodwa hayi, kungathiwa ngani idonki encane izane idonki enkulu, bona sebangani idonki encane. Isistima kuwukuthi yona ithi ihlukile kule ZANU-PF. O-Vice President abangu-2 badingani, ngoba leso isitrategi seZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. UChamisa la sekuya ngesitrategi seZANU-PF sokuzwa lawo Vice President abayi-2 ngabani? Indaba engasidingi u-Vice President oko-1 edla ngu-Welshman ungu-10IB obeyi-1 kuphela kule Vice President oko-1 njengalapha e-South Africa uMalema ungu-president wakhona ngaleli Mpumbo, kodwa wakhethwa wakibo khona leli Mpumbo ukuthi ebe ngu-Vice President wakhe. Wena kwehlulwa yini ukuthi ezikhethele naye u-Vice President wakhe ekhe lo 10IB just
as team ukuthi kube ngwakithi nga bakhethi kube no vice president oyiwani basosiba lawo vice president abayi 2 sokukhonfuse abantu phela ngoba lesi siyazi ukuthi isitathe sokuncindezela amandebele sezampf chamisa kabe no vice president kowani lokho ukuthi ba no vice president abayi 2 hayi so se confuse abantu so abasakwazi ukuthi manje kuhamba njani lapho beyidonke encane phela lesi sisi futhi lobe ngathi ingene vele izabe lokhu kuncindezela amandebele wayi unjalo nje kwezampf so ay kuzima kuhlangahlangene impela hayi ngosi sisizabothela ukuthi amaparty esisho ayesindebele hayi ngoba kulanjani amaparty esihlonini lokho hayi wani ukuzibambelela mpela ngoba akhitha amaparty wonke alo president one vice president uyiwani lokuthi asokusiba lawo vice president abayi 2 ngokwani mhlawumbe ungakazi ukubona ukubona kwana bezimbabwe kwesisho amaTonaland futhi amhlawumbe ongakukho lokho u vice president kabe yiwani namfana uChiwenga uChiwenga ungu vice president ngapha se uminister of health kahle kahle lapha vele kuhamba njani izwelana lelana alithathekanga lelana lizo kube nje kuyakhale one time uto yizona lalombuso khona vele hayi ngoba lapha nayi yami lizwe lelana right hand labo yangendlela labo yangendlela engaright hand labo yalidunuzile lelana lizo
hayi studio 7 hayi kudala bendizama ukukhangela izinamba like ngikhethe nama ezinto sekopha ku studio 7 zirayi kakhulu like elibuzo ezizibuzwayo like ngelowa party yelanduka yeZimbabwe zanophefu hayi thina sizalwa phaa ku-1980 but asanga sabona into like isijabulisana ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singathi hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya ne-independent le because kuvuyile ukuhlupheka cha
balibonani salibonani kwi-studio 7 salibonani utunga gypsy utunga salibonani bantu mavelas ilinjani lonke bantu linjani lonke bakithi thina siyaphila kunantendi siyaphila sibili hayi sibona hayi kugodola ngapha kuyagodola sibili kodwa hayi yenti nje ngifaka umbono onyana lwami engiwubonayo mana yazi laphana kulamanye abantu mana ababiselile izwe emuva uzathola ukuthi abantu baba yinto yinye bebambane lalo mfana omncane lihamba lo mfana omncane ke bezama ukuthi at least bazama ukususa lundoda lo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxanye ithi ngiyakhangela ngibona ukuthi ubaba lo ukuphuma soze phume noma ngaze bemudle emakwemati kumakhetho lapha soze ke ephume esikolweni kasoze uzenze okwenziwa ngubhuti wakhe omgabe oyikho aza kwenza uzanika esikolweni ebesefithe naye yakuphindwa amakhetho kukhethwe kutsha khethwe kutsha into engiyibona ukuthi aza yenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke usukala badla sithi izimali bathunyezela izimali ezivele emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu elamapulazi angu-20 kuyini khonokhu hhayi laba abantu laba basibisele muva mana angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi uyeke kubona ukuthi hhayi into abazenza ozinje akukwazi ukuthi zingamenza njani indoda loosile ngamukhangele thunga ngibomile kakhulu ngibomile sengile kakhulu lonke be-studio 7 ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo dankini athiwami ale ngamathiwami akhe lifambise njengoba liwufambise umsebenzi dankini
sanibonani belaleli be-studio 7 lezisebenzi be-studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho elikhona ngikuba ngisenze uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali ezimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyazi okungani uhulumente kazisani lamani kodwa ibhondi kwezinye indawo liyachaya kakhulu abantu mina ngifaka amabele ami GMB ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze ngisithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into engiyabe sengiyisebenzela kanyeyaka njalo umnikazi webhondi lo ngiyeke mina ngithi kangitshintshile intambo yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina kasikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bond ithatha inginika i-100 rand kambe impilo yomuntu yabe ingani khona so ngitho ukuthi abake bananzelele ukuthi nxa besebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa yokuthi wenile isikhundla esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
sanibonani ku-studio 7 ngiyalibongisa lonke balaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG number into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo Mnangagwe okukhuluma amanga mali sithi abantu baseZimbabwe yibo abagana eSouth Africa lishiya ezinye inhlanga khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi lizaphila njani nabantu ngoba lina alifuni ukuphila nabantu lifuna ukuphila neyinyamazana okusalayo ikuthi umphakazi ungama ngeenyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibekwazi ukuvuna umnotho wethu sixotshe laba abasitshontshela umnotho wethu nabantu bakithi basesindebeleni abahamba namashona abaku-MDC nakuzalo siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe ngenye imini bazodla amathambo thina sesisidla inyama impela bazinuka amakhwapha laba abantu abasapota abantu basempumalanga besibulala benza kanje siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. UMongameli Joe Biden uhlangane lenkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwele Melika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakwele Russia egoqela amalunga edalele ephalamende. Elemelika namanye amazwe omhlaba lethesa ele Russia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sicocela ucubungula ezombusazwe umnumzana Zenzonkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia. Kodwa esikubona kusenzakala ukuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga lenatho. Ngoba uma isiba lilunga lenatho kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha iyikhali ezinkulu kakhulu azisondeze duze neRussia. Sizakhumbula ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yaseRussia isondele kakhulu esayidini laseEurope. So yilokho ngaphezu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya nyaka iRussia ize iyofaka izikhali ezinkulu eCuba zibheke eAmerica. IAmerica yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali zenyosi ukuthi kuvele kuhle kugeduke impi. Zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuwukuthi iUkraine ingasibe yilunga lenato. Kodwa ke ukuthi ke manje lokho akwenzayo uPutin ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi iUkraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga benato. Kodwa ke njengoba kunengxoxo eyiqhubekayo phakathi kwayo neRussia engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhluliwe, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lakho. Yilokho ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo hayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazochela ngokwalesiya simo sakuqala kuseyiSoviet Union. Kodwa ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka iblokhu elisha ele BRICS. Futhi lelo blokhu ngoba manje uma silibuka liholwa yiChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho. Kuzoba iblokhu eliqine kakhulu elizobe linamandla futhi angedlula lawana aweSoviet Union ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia. Azobe esabalele lawo mazwe.
emhlabeni yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga mali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.